Asikaboni kuhle kodwa kuza kukhanya ukuthi okuyikho yikuphi. Kufana lezigijimi, nxa sezigijima laphana sekusiyafika ama-rounds okugcina. Uyabona ukuthi sokukhanya ukuthi endala yiphi. Kasazi ukuphi lo mbheki lapho ukuthi ulethani. Kodwa yena uthi ungena ngokuthi bakhanya ngani laba abantu kabagcinanga ukuthi bangasusa uMnumzana Trump. Kodwa ngasikhathi sinye uJoe Biden ukhanya kathesi uqinile. Ngoba le mali asayireyizile imali sibile eqhamileyo. So ungena ngesikhathi esingathina interesting. Abanye sebephumile. So yikho lapho sokukhanya khona ukuthi onguye oqinileyo mbani. Kuzakhanya asazi ukuthi uletha bathi politics ngomdlalo ongcolileyo.
Ye, kodwa siyabona ukubana uvele ukhona omunye olemali kakhulu ofuna ukuncintisa uMnumzana Steyer. Kungakho sitshona ukuthi ibandla lamademocrats lifune ukumelwa ngabantu abalemali eningi kangaka. Ukubona njani wena?
Kukhanya imali loba ngama-Democrats ngoba ama-Republicans. Kukhanya imali vele iyakhuluma. Ngoba layo uBiden enjalo. Andiyakwazi ukuthi ubevele ngu-Vice President ku-Obama for 8 years. So ngeke abalela abantwini abangala mali. So ngisho ukuthi imali yona ngokwayo vele kulo umdlalo wepolitiki iyafuneka. Angithi yabona iyafuneka ukuthi nxa uvele ungalayo hayi kunzima ukuthi uphumelele. You know, imali iyakhuluma.
Okutsho ukuthi uSteyer lo Bloomberg benganqoba na ngenxa yokuthi bale mali.
Ya, ngaphandle kwayimali futhi kuya ngokuthi abantu bona bakuthanda kangakanani, bazwa njani imessage yakho. Kukhona lapho bathinta khona. Kodwa imali yona ngokwayo vele ifanele ibe khona. You know, ngoba njengoba sibona la uMongameli Trump ube ngumuntu walezi mali zakhe. Kodwa ngasikhathi sinye sokusukuthiya ngokuthi ozaba le message yakhe ezafinyelela ebantwini. Ngoba kukhona kathesi ukuthi uTrump uvelela abantu bakhe. Avelela abade bapromisile. Ezinye izithembiso zakhe sesizibonile ezigcwalisa njengokuvalelwa kwama-immigrants. Konke khonokho ukuthi umdoli. So ngaphandle kwalokho sidinga umuntu ozakwanisa ukuthi afinyelele kubo bonke abantu. You know, ozayedlula uTrump ukuthi afinyelele kubo bonke abantu. Lalaba basemngceleni. So usokufuna ube lakho konke, sokufuna ube indoda eyisiqhwaga. Ukwanisa ukuba lelizwe lizaphumelela, ukwanisa ukwenza yonke into. Sokufikela lapho ukuthiwa khona, you know, the survival of the fittest now.